sihamba eParliament silenjongo ukuthi sibakhombise lapha okuphambaniseka khona njalo siphinde sibatyenyise sibanike lamacebo lendlela abangazenza ukuthi ilizwe libe ngcono. Sikhangelele ukuthi siyathemba ukuthi abantu bakhembe bakhangelele kithi ukuthi udubo lolu olukhona olokuswela kwemisebenzi ukudubeka okukhangelane labantu belizwe leli abantu bakhangele kithi thina njengebandla eliphikisa le-MDC ukuthi khona kube nobungcono elizweni. So ke kutsho ukuthi nxa sikhangele indlela okufakwe ngayo ke i-motion leyana yadibhethwa ngayo kuliqiniso ukuthi lokho ekade sikukhuluma sikubonisa ababandla elivusayo loba nje kababuthi ngendlela elungileyo loba nje baqila kodwa ke sibone ngani thina yiyo indlela sibili efaneleyo khonokho kade sikukhuluma ye siyavumelana.
Kuzwakele lokho ebele kukhuluma bawuzuzile umbiko.
Umbiko bawutholile ngoba nxa ukhumbula usowaphakama njalo omunye ke uThemba Mliswa wazokaphakama njalo u-Innocent Gonesa. Bathi nxa silapha eParliament simelele sithunywe lapha lilizwe lonke. Ilizwe lonke likhangele iParliament leyi ukuthi iphume lezincumembe lemithetho ezenza ukuthi impilo zabantu zibe ngcono, ezenza ukuthi ezomnotho zelizwe lezi zelizwe leli ziye phambili. Kodwa ke okade sikubona uThemba Mliswa uze watsho njalo ukuthi kodwa abantu ama-MPs awezanu-PF kabaziphathi njengebandla elibusayo ukuthi nxa kungabantu abahlakaniphileyo kufanele bevume indubo ezikhona ubuzimo obukhangele obubhekane lelizwe leli bese belalela okwenzakalayo. So neqiniso ye abangike ngababa ngabantu abafuna ukuvuma okusegcekeni njengalokhu kade sikubona kodwa iqiniso ye bakhona abanye abambalwa abona ababili abathathu abakhulumile babonga ukuthi hayi babonga leyo ke imotion efakwe ngu-Honorable Mashakada sekelwa nguThemba Ebithi.